Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 17 kwenkwezi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbourne esigabeni seMathopeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuthi zizatholakala ziphila.
Ilande abantu abami ababili abangabafana abaphakathi emgodini. Ngidabukile kakhulu ngabantu abachiye imuzi zabo. Ubuhlungu ukufika endaweni leyo.
Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga, yena ophakathi kokwethekelela kwele Indonesia, uzakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele eZimbabwe izikhali zempi.
Uhulumeni wethu uhlale cabanga impi, bakacabangi ngempucuko.
Bazonde baganunwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwango obenziwe ngabasekeli beDynamos eBarberfield.
Umbuzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekeli amanye amaqembu baza kuthini.
Ke lezindaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColinbourne esigabeni seMathopeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa osekudale ukuthi iningi lilahle ithemba lokuzithola ziphila. Abayisikhombisa laba bawele emgodini odlula amamitha angamakhulu amabili lamachumi amane 240 meters ngemva kokuqamuka kwentambo yomtshina abawusebenzisa lapho bephuma kumbe bengena emgodini. Okuningi asikuzweni kuntathele izindaba yethu uAlbert Ncube eseGwanda.
Intambo yomtshina othwala abayabe bephansi emgodini ibikwayiqamuke abayisikhombisa laba sebephuma phandle komgodi sebeqede umsebenzi okudala ukuthi bawele emgodini olamanzi. Abahlengi bevumba Chigwe Mine bebephatheke ekukhipheni amanzi nesikhathi umsakazo weStudio 7 ufika eBucks Mine. UMnumzana Philip Chiwaza ongumqondisi weBucks Mine uthi abayehlele ingozi babalisa umanager omgodi.
Abantu that were involved in the accident were 7. So far I have about 11 guys from Vumba Chigwe and some of my guys that are working underground.
Unkosikazi Dapiwa Mkombo Nyathi odabuke wange kodwa ehlale eGwanda labantu abakhe ababili abehlelwe ingozi leyo uthi udabukile moyeni.
Mina ngifike izolo lapha, lokhu ngifikile kwaizolo. Uyakhulunywa ukuthi hayi kuseduzane bayakhitshwa, asikwazi ukuthi uhamba njani. Singabantu esilinde into esingayazi ukuthi uhamba njani.
Omunye walaba abadideke engqondweni kulandela lo monakalo uMnumzana Busani Mpangeni wesitezi eGwanda North othi ubamncane wakhe ngomunye wabehlelwe ingozi.
So sithe sifika bathembisa ukuthi maybe after 2 or 3 hours kuzabe sebe yenelisile ukuthi baphume. Kodwa lakhathesi lokho ebengakaphumi. So yekade sikuloyisa thina njengemuli ukuthi nxa kuvuma uhulumende nxa eleyinye indlela angasincedisa ngayo ukuthi izihlobo zethu lezi eziphansi lezi ziphume ngokuphangisa, then lathi siphumule mbijane emoyeni ngoba lokho esizwa ubuhlungu.
UMnumzana Eliakim Dube ngumuntu wabagijime wafika esizwa ngalo monakalo. Laye uthi ngabe uhulumende wangenela lezi zimbamgodi zikhitshwa ngokuphangisa.
Thina lathi nje abadala besikhangelela ukuthi kungaba loncedo mhlawumbe uhulumende nxa ile ndlela angazenza aphathishe, ngoba akusiphathi khonokho ukuthi okwenzakaleyo kuphinde ukuthi uthi nxa siwonakele aphinde ahlale isikhathi eside ephakathi kwamanzi uyawonakala. Kungayenza futhi ukuthi lanxa kwesinye isikhathi sewu-identify abantu sebe phandle kungabe kusabonakala kuhle ukuthi lo ngubani ngoba abantu bayisuke konakele.
Iningi labantu kakhulu abasakhulayo eziqintini ezibalisa Gwanda, insiza lasemadobo liphila ngokwemba egolide ngenxa yokuswelakala kwemsebenzi. Lokho sekudala ukuthi abanye behlelwe zingozi lapho besemsebenzini ngoba bengena lasemgodini emdala, kodwa abanye abanini bemgodi le ngabangalandeli umthetho nokulondoloza izisebenzi lapho zisemsebenzini okudala ukuthi zivelele zingozi ezinjengalezi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseBucks Mine Colimbon nguAlbert Ncube.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga yena ophakathi kokwethekelela ele Indonesia ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zalelo lizwe ngokuthi zithengisele ele Zimbabwe izikhali zempi. Lokhu kwaziswe liphephandaba likahulumende wele Indonesia izolo elithiwa Antara. Leli phephandaba liveze ukuthi inkulumo lezi zizaphatha njalo indlela zokuqinisa ubudlelwano phakathi kwamazwe omabili kwezenotho lakwezempila kahle. UChiwenga wayengumholi webutho ufike esigodlweni iJakarta ngesonto elanda umhlangano wensuku ezimbili ophathelane lokutholisa uZulu amanzi ahlanzekileyo, kodwa ubikwa ezaqeda iviki kulelo lizwe. Izijeziso zenotho ezetheswa leZimbabwe ngelemelika lomanyano we-European Union azivumeli ukuthi amazwe athengisele iZimbabwe izikhali. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Yikho okukhangeleleyo ikakhulu ngokulumeni wethu. Ukulumeni wethu uhlale cabanga impi bakacabangi ngempucuko. Kawusozuthole enkulumweni zabo kumbeni bahambe ngaphandle bedinga ukuthi kuyini abangakwenza okungathuthukisa ilizwe. Yikho ubona lalo baba ophetheyo ehlangane nabantwana abancane ubebatshela ngokuthi kabafunde khona bezabakwazi ukusebe ngama-scientist belungisa izikhathi. So sililizwe lihlezi licabanga ngokubulala abanye abantu. Yikho lezi ganye zonke zigcine lilizwe leli sinabantu abangaqondanga. So kakwethusi khonokho akwenzayo yena ugovernor.
Kodwa omunye Fuzwayo engathi akula lutho olubi ukuthi iZimbabwe ithenge izikhali ngoba wonke amazwe ayazidinga nje izikhali zokuthi azifikele.
Kodwa elethi lize ungakhangela kusukela ngo-1980 kuze kufike usuku lwanamhlanje. Akukho ngisho le nto eyodwa etshengisa ukuthi singahlaselwa ngesinye isizwe. Kodwa izikhali zidingelwa ukuhlasela abantu izizalwane zakuleli lizwe. Kumnyaka ozayo ungakhohlwa silokhethu. Uma ulalele into yona leyo namhlanje umoda ukhangele sinamasa uyatsho ukuthi ilizwe leli lingathatha i-opposition kuzabaleni. So ngabantu kubo daily bahlala becabanga ukuthi umbuso akuzange ubaphunyuke ngoba bezasebenzisa ibutho. Yikho behlala becabanga ukuthi ngizikhathi.
Amazwi kaChinamasa okhuluma ngawo sesike sawezwa evelela ngakuhlangothi lweZANU-PF kanye labanye abakubutho. Kodwa ubona kungenzeka lokho ingavuka impi ngoba kunqobe abamabandla aphikisayo yini kumbe bayethusela nje?
Okuliqiniso ukuthi bayethusela. Okuliqiniso ukuthi bayethusela ngoba bayesaba ukulahlekelwa ngombuso. Yikho behlala bekhuthaza abantu ukuthi bazabadubula. Kodwa khonokho nanko phela baleza izandla zabo zigcwele igazi. Ngakhumbula baqede abantu ngombhuqazo. Akufuzanga kube uhlupho ukuthi umhlaba ubuyele abantu bekhuluma into exhwalileyo ngoba ine-constitutional democracy le-monitoring of ukuthi ngabe isadathi iyayenza le-AU, le-UN. Abantu beZimbabwe balelungelo lokukhetha ingabe ngobani. Kodwa ukuthi labo izithi izichwiwi lezi khulume kanje umhlaba uthule ukuthi abantu beZimbabwe bahlezi bengabantu abahlukuluzwayo daily benganikwa thuba lokuthi bekhethe umuntu ababona ngani kufanele ebakhokhele. Umhlaba bekufuza ukuthi inkulumo yona leyo ise ibe ngeyi abayikhondemayo.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngolwela amalungelo oluntu engwenhlanganiso ye ibheju likaZulu. Sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli sikahulumende unkosikazi Monica Mtswangwa ngalolu daba.
Thank you.
bazondeka kanunwabo abalandeli bomdlalo wenguqu ngokumiswa kwemidlalo elizweni jikelele kulandela udlwangudlwangu obenziwa ngabasekeli beDynamos eBarberfields. Abalandeli balumdlalo bathi iqembu leDynamos yilo kade limele limiswe ukudlala umdlalo wesikhatshana hatshi amaqembu wonke esibanga sePSL ilizwe jikelele. Sixoxe lomlandeli weqembu leHighlanders Abel Khumalo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Lokho Chris akubuzwa ngokuthi amaphoyisa awenzangile ukuzeni imfanelo vele abayenzanga imfanelo. Uyakhumbula kule ayiviki besise zishabane ngalo amapolice instead of protecting us umthetho wefifuthi ama supporters awe away team yawafanele a protect but bathima up nama supporters eplatinum FC basichaya abanye baba sesibhedlela abanye bashota izolo because ngabantu beDynamos ngabantu babo ngobhuti babo basuke eHarare bebebhekile nje beyeka ama players ama supporters eDynamos evandalize edilize igate lebhola. So kuyasimangaza ngoba ingabe yithi ama supporters eHighlanders ngabe kukhulunywa ngumuntu wonke gwayale eHarare but because wenziwa ama supporters eDynamos kuthulile nje kuthulile amapolice abemile bebabhekile bevandalize igate la. So abenzanga umfanelo amapolice ezimbabhala tribalism basizonda vele akubuzwa lokho Chris.
Lo ke ngumlandeli weqembu leHighlanders uAbel Khumalo. Siphinde saxoxa locubungula ezemidlalo umuzi wethu Hadebe saqala ngokumbuza ukuthi ubone njani isehlakalo sokumiswa kwemidlalo yenguqu lokhu.
Sinqumo lesi yesePSL ngithemba basenze bezama ukubana bekhangelisise ukubana inkinga ingabe ingaphi eyenza ukubana kube lobudlangudlangu emdlalweni wenguqu. Siyazi ukubana phambilini baningi abantu ade bekhala ngokubana onompembe bayaphazamisa njalo yikho okwenza ukubana abasekeli becine sebesenza lobo budlangudlangu bengena enkundleni. Umbe yikho okwenze ukubana bethi kumiwe ukuze behle behlolisise hatshi ubudlwangudlwangu kuphela kodwa langendlela onompembe eyakade betshaya ngayo bephatha ngawo umdlalo wenguqu. Kodwa ke sizananzelela ukubana kuzatshaya kakhulu amanye amaqembu akade engekho lapha enkundleni yeBarberfield Stadium kusenzakala lokhu. Njalo sizananzelela ukubana lo nyaka nje amaqembu onalawo mabili iHighlanders Dynamos phambilini iDynamos ibuyile izodlala leBulawayo Chiefs ekobulawayo eBarberfield. Sabona njalo abasekeli babo bekwenza bona lobo budlwangudlwangu bengena enkundleni kwazokuthi lalo iqembu leHighlanders lithe lisemandaba ezishabane. Sibonile abasekeli babo njalo bengena enkundleni ngemva kokubana iFC Platinum isinikwe umbekwa. Kodwa ke laphana kwaba kubi ngoba sabona amapolisa esejika lentuthu leyi eTiergas.
Manje ngokubona kwakho inyathelo lona leli lizaphathisa ngani? Kuza kuba ngcono yini nxa lapho sokuthiwa umdlalo uqhubekele phambili?
Kunzima ke ngoba kuyinto engathi ibihlasela kakhulu amaqembu lawo mabili iHighlanders leDynamos kodwa ke sokuza kuthi kutshaye lamanye amaqembu akhona kuPSL. Ekutshayeni amaqembu lawo siyananzelela ukubana amanye amaqembu lawo asekelwa ngamakhampani amakhulu. Amakhampani amakhulu asikwazi ukuthi azacabangani ngemva kokubana iPSL sibuye lesinqumo lesi. iPSL yona ingabe ikhangele ukubana laba abasekela i-league ama-sponsors izame ukubavikela ekutheni igama labo lingaphambaniseki. Kodwa kuza kuthi ngokuya phambili ngokubona kwami kungaba lengozi yokubana ugcine sokuphazamisa ngitsho lalawa amakhampani amakhulu asekela amanye amaqembu kuyona le league yePSL. Ngoba umbuzo omkhulu ozaba khona ikubana kuza kuma okwesikhathi esinganani njalo sokumile labo abanye abasekela amanye amaqembu baza kuthini ngayo leyi i-league yePSL. Okumele nje bekunanzelele kuhle ngoba bathi bazakhulumisana labantu bakhulumisane labantu abakulo mdlalo wenguqu kodwa okukhulu kakhulu yilokho abakuthi ngesilungu professionalism. Nibona nje i-league yethu ayikabi very professional.
Umuzi wethu Hadebe ngocubungula ezemidlalo.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma e Voice of America at the Washington DC. Yabo.
Ukumanje ngikhangela ukuthuma izivela kumaphepha ndaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usefake umthetho ozakwenza ukudla kungazabhadalelwa umthelo wokungena elizweni ijuti nxa kuthengwe phandle kwelizwe. Lokhu kudla kubalisa irayisi, amafutha okupheka, impuphu, isepha yokugeza leyokuwatsha lokunye. Iphephandaba leNewsday lilodaba lokuthi indodana kamuyi umnumzana Robert Mugabe, uRobert Jr. usesibhedlela kwele Singapore lapho ayelatshwa khona umkhuhlane wamaphaphu. UJr. ubikwa ebulawa ngumkhuhlane othiwa pneumothorax obangelwa yikubhema kakhulu, ukutshaywa isifuba, ukuthatha izidakamizwa lokunye okuninginingi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyakhulumisa bonke abalaleli beStudio 7 abasisakazela indaba ezimnandi. Ngikhulumise labo bonke abayilalelayo futhi. Kake ngilethe kahle kahle umbono lo. Umbono enzama ukuletha lapha nangu zonke bonke abalaleli abo bonke abasakazi besincedise. Mbone ngani kakhulu izitemo zethu ezithi mina yilindebele, mina ngishona, mina ngikwini ziyasilimaza, zisibisele emuva. Ziyasilimaza. Ngumfundisi esontweni. IBhayibheli iqukula abakholwayo lalelihliziyo yodwa lomoya wodwa kongala muntu oswelayo babebuthelela kube ndawonye. Lathi imbono yethu le yonke singayibuthelwe ndawonye, silakunqobisitha, silakusinqobisitha. Kodwa ezilongonxa sehlukene, abanye bethi ngokabani, abanye bethi ngokabani, abantu ngokabani, isitha lokusinaba sisiya phambili iminyaka uyihamba, abantu bethu bazafele kudeni bese hlule kubuye ekhaya. Kake zamini ukususana isitha, singasusa isitha abantwana bephenduke kubuye ekhaya bezogcina abazali. Ngikhona lapho ngifuna ukuba mude ngenkulumo, ngingundebelo okhulumayo.
Salibonani bantu bakwa Studio 7, njani okhulumayo umkholisi Mathanda apha eVictoria. Mina nginodaba iwane esemfunwe ngidiphusile kona. Abantu mabayekele indaba yobandlululo umqondisi wenza i-tribalism, sibambane namashona. Uyakwazi ukuthi indaba enzima kanjani nale ngoba into le yehlula okhokho bethu. What more thina soyikhona kanjani ngoba kwabona lawa mashona abakwazi ukuthi bona babe babambane lathi. Kumanje bona into abayaziyo ukuhuquluza ukuphela into zemathebheleleni besiya kibo. Manje athi esezikolweni kukhulunywa isishona, e-police station kukhulunywa isishona, ezibhedlela kukhulunywa isishona. So wena-ke ma ungasazi isishona leso, ma usiyadinga usizo endaweni ezinjalo awukwazi ukusizakala. Le mashopu uthola ukheshi yabakhona ngamashona kodwa uzuzuza umuntu esithi mandebela sibambane namashona. It's useless le nto le ayikhulumayo lona. Hhayi vela ihlangane le nto le, mina vele nenzaqhubeka nosithi phambili ngomkhondisi inhle into ayenzayo loja. Uyakwazi ukulwela amalungelo amadebeleni, uyakwazi ukumela isizwe sakimi, hhayi lo msangano lo otshiwo ukuthi sehlangana nabantu besishonethu. Bona bayasithanda yini okokuqala na? Ngiyabona
ubukhokheli bukhona komthwakazi. Ubukhokheli silamadoda anesivini, silamadoda aqingileyo, silamadoda azimiseleyo komthwakazi. Siyabubona silobukhokheli be-MRP, silobukhokheli be-MLF, silobukhokheli laphana bezaphu, yibukhokheli bonke obubukekayo, silobukhokheli bobukhosi, silobukhokheli besilo. Kodwa konke lokhu sikunanzelele kuvuka ubukhokheli khokheli obuningi ngemva kokuthi silo sivizela abantu e-showground. Sikhuluma ngento yinye, sikhuluma ngezwi lokukhulula umthwakazi, ukubana umthwakazi mawuzimele wodwa. Sivuselela into ebizeli khona, asehlukanisi bantu bakithi, likuzwisiseni lingizweni kahle. Akwehlukaniswa kodwa kuvuselelwa into eyayivele ikhona. Sivuselela ubukhosi bethu, sivuselela ubuzwe bethu. Kodwa-ke kukhona abanye abayithatha ngenye indlela, asikusoli lokuyana, yimbono yabantu. Kodwa-ke engikuthoyo yikuthi ofisayo nofunayo ukuvusa umthwakazi angeke ubuvuse, uvuse isizwe ngaphansi kobuholi bobucindezeli. Lingizwe kahle khonapho, siyacela libonisane, sicela ukubumbana lokuzwanana lokubona ngaso linye sikomthwakazi. Phakamiseni ukhokheli bethu sivuse nini umthwakazi sizimele ukudelelana okukhulu kangaka libona sidelelwa kangaka yilaba abantu yingoba basinanzelela ukuthi thina sodwa kasizwani kasila kubumbana uma singayilungisisa yona leyo ndaba ngakho ke siyakhuluma sisatsho futhi lamandla ukuthi vuka mthwakazi vuka omunye ucabanga ukusuthisa yena le muli yakhe kodwa thina sidinga ukukhulula umthwakazi sidinga ikusasa imthwakazi enhle ebukekayo
salubonani salubonani kustudio 7 okhuluma uJoseph Moore endaweni yasenkayi kosikhokho ngajabula le audio ma ingafuna siyacela ukuthi abantu bezanup f izithembiso zabo ukuba ziyaphumelela ngize ngikhumbule befika kithi besithembisa ukuthi bazosigebhela idamu endaweni yaselugamba lamanje akukagejwa kodwa kwaphekhwa baqeda bahamba sabavotela bahamba babe siyahola imali eharare lamanje akulalutho at least kuba ngcono umuntu uma engakuthembisa ukugebhela idamu ma yehlulekile akuphandela umthombo kuba ngcono manje bona kulalutho abalwenzayo siyacela ukuthi abangathembisi abantu into abangeke bayenze ma bengaselalutho abazehlele njengokuthula bahamba ngajabula le audio ma ingafunda
sanibonani basadlula kastudio 7 labalaleli mina ngiyaphila nangujoshua ncube ngokuhlakanisa eSouth Africa kwamanje mina ngiyadana ngegovernment yeZANU PF kamnangagwa sithe sisithi sifaka ilitshe lezikhumbuzo zabantu bakithi abafayo ngesiko lethu lazwakala selibhonjiwe wazwakala yena government kamnangagwa ekhuluma ngokuthi litshe lilafaka okungekho emthethweni angazi ukuthi kanti isiko lethu yena uyalazi yini uma sifaka ilitshe lezikhumbuzo sokukhumbula abantu bakithi abafayo esingalicela kuye namhlanje nangu sengenele ibhakani elamasiko ethu afanekiswe ebhakanini lelo elikaJoshua airport esengayabuthi yena uyalikhupha walikhupha idikalikho emthethweni ngesiko lethu elifanekiswe laphana esiyasifakela iqude lakhe inyoni le eyenza ingani kuthiwa inyoni nefaka iqude so sibe sicela ukuthi nakake sixolele siyakwazi ukuthi asifuni wasitshengisela ngegugurawundi kathi selokhu esitshengisela ngokufuna ukusidilizela amasiko ethu engawazi lathi kunje nje awakho amasiko asiwacontroli asiwazi ngayewaqhuba sukekezama ukuyekela into eyabifanekiswe ngesiko lethu lathi sifundise abantwabethu ngesiko lethu belibhekile ukuthi kwakuminjani kuminjani kake zama ukuyekela kakhipha inkukhu yakhe leseyifakile lapho asiyifuni
sarbonani sarbonani studio 7 ninjani siyajabula ukusizwisa inyuzi ezimnandi ezizwakalayo ezisitshela amaqiniso okunye sikucelayo lapha besicela kungabi lenhlamba kungabi lenhlamba studio 7 ningawathatha ama-audio la lenhlamba inhlamba yesingayifuniki lapha sifake imibono boni singalungisa njani isizwe sakithi ilizwe lethu ye ukuthukana ukuthukana especially abantu bakamqondisi abantu bakamqondisi bayathukana lapha silungisa ilizwe lakithi lapha and sipheke izandla yisho isithu ofanele sisikhiphe lapha yisho isithu ofanele sibonisane ngaso but yena umqondisi wabantu bakhe engathuki uchamisa wokuthaka uchamisa yena kamthuku siyakucela kulokho
Kathesi la promisa abantu izilali ama collaborators and the like but the things angazazi say imali yakhona that is not a favor that is a right yaphuzile vele wakumele vele imali lezi abantu bazi long vele because that is constitutional so kwabo loko ukuthi bazame ukukhampena yilokhu lalokhu hayi akusebenzi lokhu ukuthi laba abantu abaningi vele kungathi bayizidumbu ngoba kwabo loku votela izalo izalo akathesi since 42 years back kubona abantu bakhona vele kumele kube
ngithanda ukubingelela kubasakazi be-Studio 7 kunye nabalaleli nginibonge ngomsebenzi omuhle basakazi be-Studio 7 elisenza lona imihla namalanga ngoba ziyajabulisa ziyathokozisa iindaba zenu ngalokho ke sinokukhathazeka ngelizwe lasezimbabwe elilokhe nje ligugudeka kancane kancane ngorhulumente kamnangagwa kanti nje ngabe uyaxola phela urhulumente kamnangagwa masehlulekile avele aphuma esihlalweni ngoba namanje sizwa kukhwezwa indle konje emabhenki kuyo yonke indawo kusakweletisha asakwazi ukuthi kahle kahle khona kwenzakalani mhlawumbe ikwehluleka vela hlehle nje kungena abakwazi esh ngoba phela namanje mawuthi singaphandle kwelizwe sibalekele lolo dubo siyathi ngokuthi uzama ukuthi uthumele imali bakutshele lokhu lalokhiyana ukubana sobe indleko sokumele izikhwele awuba kanjani ba sophephela phi thi
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu lisithumele ngeWhatsApp unombolo ezithi +12024650318. Ukwezemelika amabutho akwele Ukraine abecatshe phansi kwenkampani yensimbi e-Azovstal aze akhutshwa kodwa aya ezandleni zamabutho akwele Russia. Amabutho la angamakhulu amabili namachumi ayisithupha 260 abecatshe kwinkampani le okwenyanga aphose ezintathu elwisana lamabutho akwele Russia aphosele amabhomba kodwa ehluleka ukubafinyelela emlindini owakhiwe ngensimbi. Umongameli Volodymyr Zelensky wakele Ukraine ubikwa evumelane lele Russia ukuthi bawakhulule amabutho akwele Ukraine ukuze amabutho akwele Russia asezandleni zakwele Ukraine lawo akhululwe. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe sihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu saqala ngokumbuza ukuthi impi ye-Ukraine le-Russia uyibona njani.
Impi eye-Ukraine ubuhlungu kangakanani ngoba mina okubuhlungu kimi ukuthi Putin wathesethusile ukuthi uzathakha iUkraine. Bama abani amazwe amaningi ingani ukuthiwa mhla uPutin attack Ukraine, there's something big that they are going to do. So impi ye-Ukraine okubuhlungu ngayo ukuthi bayadiliza bacacada njengoba ubona ama-buildings evuke edilekile. Nxa ingaqhubeka izime njenge-Afghanistan because uPutin kalwi labantu amasoja ulwa nama-civilians and uchaya ama-civilians. Nxa umuntu ezadiliza isikolo, adiliza izibhedlela, abantu aba-innocent, edilize i-apartment ekwazi ukuthi nansani apartment building lapha kuhlala abantu. Mna ngibona ngani kulobuhlanya obunye obukhona okumele ukuthi amazwe ngayo kuthiwa bayathatha inyathele.
Manje ungasitshela ukuthi lokhu kukukhumbuzani?
Kungikhumbuza ukuthi indlela amazwe abaphatha ngayo abantu ababonjwayo has not changed. Ngesikhathi sempi uSmith ebomba eZambia laseMozambique babekhankasa bakhale bakhondeme bathreaten uSmith but bengenzanga lutho. This is the same old story that I see e-Ukraine. Kufa abantwana lesizalukazi, innocent people. Bayakhankasa bayakhuluma kuphela. Baya baphizikali. The same old story. Wokusenzakala ngesikhathi sempi. Omunye wayefuna wayesiphu Smith izikhali, abanye besiphi izipuri, abanye besiphi izandla. But innocent people dying. That's the painful part ngempi ye-Ukraine. And angibona ukuthi izaphela masinyane. Ingaphela masinyane uPutin uzabefunile ukuthi aphumule hamba ekhokhumoya. Kodwa ngenxa yokusebonela ukuthi amazwe laba bamthreatenayo ukuthi akuchayi Ukraine uzabona. They have not done anything. They didn't do anything kuqala. Uyaphinda futhi lamhla because akula muntu omchallengeayo. Kumbe la kwelilanga athi vuka thola ukunye kwi-building kwake kufotoye. Angazi, it's just sad. Angazi ukuthi kuzaphela nini. But ambona ukuthi ingaba njengeye-Afghanistan. I-Afghanistan phela yayigorilla warfare yana kwakula mali wecatsha. Lapha akula muntu olwecatshela omunye bayabombana nje bekhangelene. Impi engelabulwa okungela mali wecatsha khona njengako-Afghanistan kayithatha isikhathi eside. Bayabhomba nje njengakhona khona babekwenza kubo Syria kuphele. But ungakhangela impi ezinjengezabo Yemen labo Afghanistan kula mali wecatsha ahambe siya trainer ayiphenduka beyazokulwa buyele omunye umntwana akhule khona phakathi abuyele ayebalisoja. Le imbona ngani izaphela masinyane uPutin nxa esesuthisekile emoyeni wakhe ukuthi usebhidlize wanele.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubakwethu isikhathi asavume ukuthi siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izimbamgodi eziyisikhombisa eziwele emgodini weBucks eColenbon esigabeni seMatibeleland South ngomgqibelo ntambama lokhu zingakakhitshwa. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantine Chiwo Wenga ubikwa ezakhulumisana leziphathamandla zakwele Indonesia ngokuthengiselwa izikhali zempi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.